inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela o-Women's Institute for Leadership Development, iMthonjeni Women's Forum, ixhasane lekhampani ye-Delta, iZimbabwe National Family Planning Council, sezike zaba le mikhankaso etshiyeneyo ngayona le inyanga eyokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele. Kuthi iklinika ye-Population Services Zimbabwe elokitshini lemgamini koBulawayo iyahlola imvukuzane yebele ngaphandle kwembadalo ngayona le inyanga. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council koBulawayo leMathebeleland, uthi balenhlelo ezithile zokufundisa omama ngemikhuhlane engazehlela ukugoqela imfundiso yokuzihlola imvukuzane yebele.
Nxa kukhona okusolayo emabeleni akho, kungaba yibuhlungu, kungaba ngamaqhubu angajwayelekanga, kaphangise adinge abezempilakahle. Kube kathi njengeZimbabwe National Family Planning Council, silamaclinic yethu akoBulawayo, iLista House kuSamuel Parrenyathwa, siyafundisa ukuthiwa yi-self breast examination, ukuthi umama angazihlola njani amavele ukubana inqabele wona lowo mkhuhlane.
Inkosikazi Phamitsayi Thaka, umhlali wakoBulawayo, upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yebele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza i-chemotherapy ngesikhathi esifaneleyo. Basebengitshela ukuthi hayi, iphathi yangkhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo, ngayenza i-operation in February in 2018. Ndingabuyela futhi ngayenza i-chemotherapy, hayi, ngabona sengisikile, kwaba right konke.
Uqhubekela phambili unkosikazi Thaka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlole kusesemasinya.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bonke ukuthi khona ungatshela ukuthi khona ulo mkhuhlane nalo, ungayekeli ukuhamba esibhedlela usiyahlolwa. Asambeni siyehlolwa. Ungatshelwa ukuthi ule cancer, akusiko kufa lokho.
UDokotela Mthabisi Bhebhe ukhuluma ngabantu abangaba sengozini enkulu yokuba lemvukuzane yebele.
Imvukuzane yebele akwaziwa ukuthi ibangela ikuyini. Omama bona, they are more vulnerable than obaba. Senxa umuntu eluphala, ama-chances akhe ukuthi abe le-breast cancer lawo ayanda. Kuthi nxa wake wabanjwa ule-breast cancer, ama-chances akho ukuthi ubanjwe ezeleni lesibili ayayanda. Nxa waba lesihlobo sakho esabanjwa i-breast cancer, lawo ulama-chances ahayi. Kodwa omama abaphangisa ukungena esikhathini, then omama laba abaphuza ukungena kumenopause, omama abaphuza ukuba nabantwana balama-higher chances of having i-breast cancer.
Uqhubekela phambili uBhebhe echaza indlela zokwelapha imvukuzane yebele.
Nxa i-cancer ingabanjwa ikubo stage 1, stage 2, sulakho ukuthi uphongu operator nje. Kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo, ayisa operator. Kuyaso kumele ukuthi umuntu achiswe ngethiwa nge-radiotherapy, njalo enathe amaphilisi okuthiwa i-chemotherapy. Nxa odokotela sebebonile ukuthi i-cancer le isimamatheka umzimba wonke, ayisayelapheki, bayenza okuthiwa yi-palliative care.
Unkosikazi Duduzile Mathema, isikhulumeli senhlanganiso e-World, uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ebulenjini.
Kunyanga le ka-October esikwenzayo ukuthi sincedise abomama ngolwazi mayelana le-breast cancer. Sine campaign ekhona, ngakho-ke i-campaign leyi iyenza kuma-online platforms, akupheleli khonapho ku-online campaign. Siyabuye njalo sibe nenhlelo esizenza ku-radio, lapho esiyabe sikhangelele khona ukuthi sixhumane labomama abangenelisiyo ukuthi baphatheke ku-campaign esingabe siyenza online. Siyanxusa abantu abalolwazi mayelana lendaba zempilakahle ukuthi basize omama ngolwazi ukuthi bangenza njani ma sebezithole esimeni sokuthi bangabe benakanela ukuthi bane-breast cancer, ukuthi bangaya ngaphi ukuthi bathole usizo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya, ngoba imvukuzane yebele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Uzulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni, lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemitshina yakulezi nsuku kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole, ngoba labo belakho ukuthi babanjwe imvukuzane le e-breast cancer. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.